eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 30 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Ukhetho lokudinga ukansila ka Ward 28 eCowdery Park kobulawayo luqhutshiwe namuhla, lanxa kubikwa abavotayo bebengatholi amabizo abo lula kuvoters roll.
Batshintshile ivoters roll, abantu adresses zabo ababhali sebona bathi bafike bezothiwa isatshinta sakusondeza enambeni yakho tuzanda lapho ohlala khona, kodwa wayevote khona kuqala athole ibizo lakhe lingethi. Manje abantu ngavele ubenze njalo.
Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uxoxa lentatheli izindaba zomsakazo weKhozi FM ngodlakela ebantwini abavela kwamanye amazwe oluqhubeka kulelo lizwe oluthinta labeZimbabwe.
Ivele isluse le nto yokuthi kunezenophobia la eSouth Africa, kanti ayikho izenophobia. Thina singabantu baseSouth Africa asizange sibe zenophobic, sizonde abanye abantu abaphuma kwamanye amazwe. Leyona sengizwile kahle ucomrade wethu Sihle Zikalala uye wangicacisela kahle ukuthi
sixoxa lomsakazi uTilda Moyo Khariza Mimba ngeziphathelane locansi.
Umama ungafuna ukuntshela babupheka kodwa mina phela ngishuthi kumbe angishukuthanga kuyaba le problem enjini. Ubaba uzacasa ukuthi kati okusuthisa umbane kube uhamba njani. Abantu bayabona kusosha page YouTube benziwa sowuhambe, so ungazama ukuthi utshele omunye wakho ukuthi bengicela ukuthi uyenze soba iyabe isiyi-problem.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yemidlalo yenguqu lizazizwa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 28 eCowdery Park luqhutshiwe namhla edolobheni lakobulawayo, lanxa kubikwa abavotayo bebengatholi amabizo abo lula kuvoters roll. Bekuncintisa amalunga e-MDC amabili, uNkosazana noMagugu Mloyi lo-Alderman Colette Ndlovu, bona abatshela iStudio 7 ukuthi bazancintisa kulolu khetho bebabili ngoba engekho ofuna ukudedela omunye ngezizathu ezichiyeneyo. Kubandla leZANU-PF kuncintise uMnumzana Kidwell Mujuru. Balitshumi lasitshiyagalombili abancintisa kulolu khetho olube khona ngenxa yokutshona kowaye ngukansila uMnumzana Happyson Ncube we-MDC ngompala kazinyakenye. Sixoxa lo Alderman Ndlovu ngalolu daba.
Ekuvoteni awuzange kube lokukhokozela sibili, kube kuvota kuhle. Kodwa uhluphe esidane nako ukuthi batshintshile i-voters roll, abantu adresses zabo ababhali sekubona bathi bafike bezothiwa isatshinta sakusondeza enambeni yakho tuzanda lapho ohlala khona, kodwa wayevote khona kuqala athole ibizo lakhe lingethi. Manje abantu ngavele ubenze njalo, abasayi kulawo ma-polling station abekhathana lapha ngoba bebhalisa babebhalisa bebavuta esikhathi esiningi babekhona lapho eduzane.
Ye, ngezinye indlela abantu bebengatshelwanga ukuthi sebetshintshiwe?
Hayi, awuzange utshelwe muntu. Even lati ama-candidates besingatshelwanga, sikubone khona ngabe lami nginje lapho engivotela khona nsuku zonke ngifike ngitshintshile. Sivotile sibili, uhlupho luyafana. Ngobausithi ungafika bakutshela ukuthi hhayi wena kawukho lapho.
Kodwa singathi luhlupho olubhahileyo.
Hayi, afikise wonke ama-polling station ngoba besithi bangabona i-polling station ilapha bona bakuthi inamba yakho wena eyendlu ihambelana nale i-polling station, bakutshintshe bodwa. Hayi, konke yona uhambe uyetshintsha. Manti kuqala wabe kubuza ukuthi ufuna ukuvotela kuyiphi i-polling station, uthi ubhalise khonapho.
Manje liza kuthini ngalolu daba? Lizaluhambisa yini kuzek kumbe hhayi sokwedlule?
Hayi, kufanele lukhanjise sibili kuzek. Thina okwethu sizaripota kuma-leaders wethu ukuthi yikho esihlangane lapho, ngoba abantu bakho kutshintshwa-tshintshwa. Abanye vele umuntu athena wayefaka ukuthi lapha abona esebenzela khona kuseduzane afake lapho ukuthi avotela khona. But last election ezezenzakale ngoJulayi ibizo lakhe belikhona evotela kwenye indawo. Sefika khona avotela khona sefika selikhisiwe sele kwenye indawo.
Kodwa liyathokoza ngendlela abantu ababuye ngayo ukuzovota.
Abantu babe balutshwane kakhulu. Ngokubona kwami sibili hhayi ayisiyo ndlela abantu abaguze basukume ngayo. Sibili ngenamba yakhona ebengiyikhangela ngoba ngingabhoda amanye ama-police station aseduzane. Hhayi nxa usithi uyakhangela compare abantu ababevota last time. Hhayi balutshwane kakhulu abantu abaphumileyo.
Abanye njalo babethi ibandla leZANU-PF amalunga ebandla leZANU-PF ayavota okwedlula amanye. Kambe lokhu akusoze kwenza ibandla lakho lithole amavoti amalutshwana. Sesikhangela lokuthi belibabili abancintisa bemele ibandla.
Ukuthi njengobana thina besibabili epartini yethu abantu labo kwesinye isikhathi kunzima ukuthi bananzelele ukuthi ngoba ngakubonga ubhala alliance umuntu uyasagijimela ukufaka khona fana kwi-alliance engakhangelanga ukuthi ufake kubani. Ngoba abanye abakwazi vele lokuthi ama-candidate e-alliance mabili uyabonga ukuthi ehamba nje khangela athole ukuthi alliance ucabanga ukuthi nguye osemthethweni kanti sefake emntwini ozadivide amavoti e-alliance.
Lo ngu-Alderman Colette Ndlovu obencintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 28 koBulawayo. Umongameli we-South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usegcizelele ukuthi udlakela oluqhamuke kulelo lizwe lapho izizalwane ze-South Africa ebezichaya khona kumbe zichisa imota ezinkulu zama-trucks abantu bamanye amazwe abasebenza kulelo lizwe alulunganga. Ngaphezu kwalokho umphathintambo kahulumende we-South Africa obona ubudlelwano lamanye amazwe inkosikazi Lindiwe Sisulu laye uthi uzahlangana nabameli bezigodlo zamazwe ase-Afrika kulele lizwe ukwenzela ukuthi behluze lolu daba lokukhethana ngamhlobo olwe-xenophobia olulokhu luqhubeka. Asizweni umongameli Cyril Ramaphosa exoxa lo msakazo weUkhozi FM ngalolu daba.
Yebo, na lezo zinto ezayenzeka lapha eSydney azisiphathanga kahle nakancane nje. Ngoba zenzeka ngasemva kwale conference esibenayo yeSADC. La sabiza khona amanye amazwe ala eSADC and babizwe yithi thina bala eSouth Africa sithi wozani nonke sisihlangane sibonisane ukuthi abantu baseWestern Sahara singabanceda kanjani na ukuthi nabo bathole inkululeko yabo, bathole i-independence yabo, bathole is right of self-determination yabo kufana nathi. So sisupporta bona labo bantu and few days later sithola ukuthi no thina la eSouth Africa yithi ke esihlasela abantu abaphuma ngaphandle. Yabona leyo nto isuke iyenza ukuthi abantu bangasithathi sengathi singabantu abazimisele ukuthi sibe ingxenye ye-Africa. Ngoba ivele isiluse le nto yokuthi kune-xenophobia la eSouth Africa kanti ayikho i-xenophobia. Thina singabantu base-South Africa asizange sibe xenophobic sizonde abanye abantu abaphuma kwamanye amazwe. Le yona sengizwile kahle ucomrade wethu Sihle Zikalala uye wangichazisela kahle ukuthi no yenzwe abantu nje igebengu nje abavele ba decide ukuthi bazawuhlasela abantu abaphuma kwamanye amazwe. And izolo ngikhiphe i-statement sokuthi no asifanelanga ukuthi sisebenze njalo. Sifanele ukuthi abantu abaphuma kwamanye amazwe sikwazi ukuhlalisana nabo kahle namanje nje sihlalisana nabo kahle. And nalabo abangenawo amaphepha okuba la kunendlela esifanele ukuthi sibonisane ngayo ukuthi singakwazi ukuthi inkinga zabo singaziphatha njani. SiSouth Africa thina samukelwa amanye amazwe basamukela ngezandla esivulekile basinika indawo zokuhlala basi supporta kumzabalazo wethu namhlanje asikwazi ukuthi uma bela noma bayenza ama business wabo and so on sibe sitha esibahlaselayo if bayenza izinto eziphumile emthethweni asifanelanga ukuthi sithathe umthetho ezandleni zethu sibahlasele fanele ukuthi just like thina uma umuntu enze into ephuma emthethweni fanele ukuthi amaphoyisa i criminal justice system kube yiyo ezobhekana naye nalabo abaphuma ngaphandle bafanele ukuthi sibaphathe ngaleyo ndlela.
Ye, uMongameli Ramaphosa uqhubeke wathi bazahlalisana labachayeli bezimoto ezinkulu ukuze bexazulule lolu daba ngoba bona besithi abalalelwa.
CSA uveza kuSadec ukuthi si bazame nabo kulamanye amazwe ukuthi uma abantu behamba kuleli laseSadec senze show ukuthi abantu bahamba around amazwe aseSadec banamaphepha banemvume. And ukudlula lapho sifuna ukuthi abaqashi nabo bahlale beyazi ukuthi uma beqasha abantu athi sinabo abanye abantu bethu abasebenza kwamanye amazwe kodwa sithi nonabo labo abasebenza kwamanye amazwe basebenze ngokusemthethweni bathole amaphepha afanele nabo labo abaphuma ngaphandle mabezosebenza la eSouth Africa mababe namaphepha abonisayo kahle ukuthi banemvume yokuthi basebenze and once benze njalo bazoba ngaphansi kwemithetho yethu imithetho yabantu abasebenzayo i-labor laws and so on. So lokho kuzawufuna ukuthi sikhulume nabo bonke abantu amanye amazwe nabaqashi abala nabo abasebenzi labo amaqembu abarepresentayo kulabantu abaphuma ngaphandle. So umsebenzi wethu usemningana kodwa noma umningi kanjalo akufanele ukuthi kube nabantu phakathi kwethu abazawuthatha umthetho ezandleni zabo bayenze izinto ezizawubeka umnotho welizwe lethu endaweni engafanelanga ukuthi kube khona.
Lo ngumongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa obexoxa lomsakazo weKhozi FM khona le eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe.
Inengi labafundi ezansi yemandebeleni lelokhu lihamba imango emide ukuya esikolo ngenxa yokusilela kwazo kulesi sabelo okudala ukuthi abanye bachiye isikolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba kanye lezinye eziphathelane lemaphandleni.
Eminyakeni emibili edlulileyo, isabelo sezansi yamandebeleni besilokhu sisilela ngezikolo ezifika phose ekhulu lamathumi amahlanu 144 njalo kuze kubela namhlanje zimbalo ezithe zakhiwa okudala ukuthi abanye abafundi bathiye isikolo ngoba behamba imango emide. Kwezinye indawo ezibalisa iNkulankugwe eGwanda, abafundi bahamba amakhilomitha afika yithumi ukuze bayafika esikolo seGaranyemba, kukanti kwezinye indawo bahlala lababalisi esikolo ngoba zikhatshana lalapho abahlala khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila kwa 13 eGaranyemba. Uthudubo lokusilela kwezikolo lukhulu njalo kuba nzima abantwaneni abancane ukuthi bahambe imango emide.
Abanye abantwana njengeGaranyemba laphana bafunda kungamaklasi amabili amamisi emabili, omunye ukhangelalo omunye akhangelele. Manje ububa ukhona ukhono lelizwe eliphezulu lomunye elizwe eliphansi ukuthi wonke amaklasi abaselayo lomuntu omunye kuzokuthi ngale eNkulankugwe eduze kweplazi kuya kulomzamo ukuthi ngakuba lokuyisikodlwanyana okuncane ngoba uma ngokusuka ngale usize eGaranyemba amude kakhulu baba.
UNdlovu othi ngaphandle kokusilela kwesikolo kuyadingeka ukuthi kuthuthukiswe lezi ezikhona ngoba eziningi sezindala kakhulu.
Ungafika ubona iclassroom esebhedza eyinye kumbe yakhiwa uphi umnyaka esafulelwe ngezigodo enziwa kudala ngengareporta ithethwe ngumoya lwani wabakhona zengayifika la ko-DA ngikhuluma ngakho sikhayelele ukuthi kungalungiswa kukati zena lezi futhi ezikhona ziyashota ama-classrooms.
Umnumzana Ephraim Nyathong, councillor ka ward 17 eFumugwe, uthi imali yokuthuthukisa izigaba esuka kuhulumende uyisebenzise ukuguqula esinye sezikolo esigabeni sakhe nyakenye.
Like last year, kwabuya imali ye-CDF ngayidirector esikolo se-Constituency Development Fund. Ngayidirector esikolo sani esebhenko okule classroom eyakhiwe ingala roofing. Ngiyarufwa, ngababiza abadala, ngabachasela. Hayi abanye bangabakhonena kodwa abaningi bakuyemukele.
Umqondisi wezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Elfias Masukume ubike kwinsukwane ezedluleyo ukuthi abanye abafundi abasaqhubekelanga phambili ngezifundo zabo ngemva kokufika kugrade 7 ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Umnumzana Meshack Ndlovu ongusomabhizimusi weGwanda kuliviki utshele iqula ledale lephalamende elibona ngokwenzakala phakathi kwelizwe ukuthi indubo ezibhekana lozulu emandebeleni zizaphela kuphela lohulumende engasungula umbuso wezabelo owe-devolution. UNdlovu bekhonona ngenhlupho eningi elihlangana lazo lapho lidinga incwadi zokuzalwa, ama-birth certificate.
Inkalakatha yohlupho yi-implementation ye-devolution. If you devolve masinyazana ma-parliamentarian, into lezi zihambe emakhaya, abantwana bazazuza izinto masinyazana. I-devolution simply means thatha ama-ofisi la aye ebantwini angahlali emadorobheni, abantu basemakhaya. You are here ngaliyanga emaphandleni, i-devolution ngaye phandle ingabo ba-centralized emadorobheni.
Kusenjalo izilimo ziqhubekela phambili zisitshe emasimini osekudala ukuthi iningi lezakhamizi lilahle ithemba lokuthola isivuno esihle lonyaka. Umnumzana Brighton Naro isakhamuzi sentalale phansi kwenduna umathe uthi lonyaka isimo sendlela sibi kakhulu.
Isimo sendlala lonyaka sibi kakhulu emasimini akulala lutho esiyaphuma lalo sibini. Sisuthi nga uhulumende uyasinaka azama ukuthi ayengezele inani labantu elikholiswayo umumbu lwana. Angiwasibili into isimo lonyaka asichiphanga. So njengatapha entalale vele hayi hayi kunzima sibini.
Umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri uthi kakho zabulawa indlala kuleli ngoba eleZimbabwe lilo mumbu weneleyo njalo uhulumende uzadinga omunye lapho uthe waphela. Uthi kuzagejwa njalo izikotho eziqinithini ezihlaselwe indlala. Abahlali bemaphandleni abedlula izigidi ezimbili 2.4 million bazakufuna uncedo lokudla, iningi labo kuyizakhamizi zenyakatho lezansi yemandebeleni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafube mbula.
Guka. Okwamanje sesilitshiya ezandleni zika Chris Gande we-Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomsakazi olodumo uTilda Moyo Karizamimba, yena olenhlelo zakhe emsakazweni we Star FM lapho aphathisa abantu ngehlupho abalazo ezindlini. Yike sikhangele zona indaba zamacansi, kukhanya kulodubo yini kakhulu lezinsuku emacansini ngoba sesibona indaba zakhona ngani yizo esezikhulunywa kakhulu. Ubona le mithi yangkhona sokuthiwa kule mithi enje eminye sibhaniwe vele eZambia lokunye okunjalo. Kungakulodubo yini elizweni lapha?
I think sikhangela ke indaba yamacansi. Singakhangela umama wethu indlela ababiphila ngayo. Babe ngabantu labana abokuthi kungathiwa baba kakuhambile uyesebenza ke kumbe ewenela kumbe eGoli, babezihlalela sibili bezimmeleli baba lapha azayabuya khona mbe iminyaka emingaki. Nxa kuyikuthi kwakusenzakala kwakungandanga njengalezi nsuku, mina mbona ngathi lezi nsuku indaba social media yiyo esiphambanisa abantu. Kathi esikhangela ubona umuntu onke kuWhatsApp, ubona amapikitsha, amavidiyo esihlala sithumezelana kuma WhatsApp, abantu sebekwazi ukuthi hawu ngoku lezi zinto ezinje kanti kuyenziwa so. So umuntu uzabe sezama-ke ukuthi hhayi uthi lami ngenze so, uthi lami ukuthi so kuhambe so. Yikho lapho abagcina khona sebesiyadinga-ke izimithi ezokuthi-ke endliwe kufanane-ke lalokhu abahlala bekubona. I think indaba ye-social media yesiphambanisa abantu kakhulu.
Kodwa khona kungela dubo endlini, ngiyangizwe abanye oyakukhulumela bemsakazweni bengani bayakhuluma ukubana hayi kulo dubo lokubana kumbobabo yehluleka ngoba kunjalo. Aso dubo yini olugcwelelo nona?
Ye, yamna lezi zinhlelo eziningi kakhulu engizenze ezokuphathisa abantu abalodubo endlini. Ezinye-ke indaba kufuna-ke abantu baqoqisane kumbe bekhulumelane. Into engayibona iproblem ekhona indaba e-communication ubaba lo mama abakwazi ukuphumelana egcekeni, kumbe singathi kumbe yi-culture yethu yini ekuthi engxe ubaba engasuthisa umama. Umama ungafuni ukumtshela ubaba kuphela kodwa mina phela angishuthi kumbe angishuthanga. Kuyaba le problem endlini, ubaba uzacasa ukuza ukuthi hawu kanti okusuthisa yawumbani kumbe kuhamba njani. And khona okade ngisakutsho ukuthi abantu bayabona ku-social media ukuthi kwenziwa so kuhambe so, ungazama ukuthi utshele omunye wakho ukuthi bengicela ukuthi uyenze so ba, iyabe isiyi-problem. Kanti usunjena lokhu usukubone kubani, usukufundiswa kubani. So ya singathi mostly yikho kubangela-ke ukuthi abantu begcine-ke umuntu nxa ekwazi ukuthi ubaba vele katshile okunje, umuntu uyabe gcine sezithulile. Yikho lapho elibona abantu kumbe abafazi kulezi suku kakhulu zokwanda ukuthi umuntu uyabe senomunye umngane ngaphi eceleni. I think yindaba eyo-communication yokuthi ngawo ubaba kumbe labomama bayavuma ukuthi hayi khona lapho ubona ukuthi akwenzi akuhambi khona kakuhle, khulumelana nini kulezi nsuku. Nxa ungakhulumelana kumbe lingachasiselanga omunye ubaba engxa kumbe uyabe engasasebenzeki kakuhle enjini kumbe ngesisela mandla, kubangelwa ukuthi engxa kumbe ukukhona-ke i-medication athayo esibangela khonokho. But ungekela ukukhuluma komunye wakho lihambe lisiyabuza lisiyathola uncedo liyaphonga ukuhlala lithule kungela muntu okhuluma lomunye. Yikho libona siliphathela-ke izinhlelo njengalezi engizenzayo, abaningi sebewazela khonapho sebefundela khonapho ukuthi hawu ungabona sokunje ukuthi uthi engxa uyabekunje. So abantu bayaphathiseka.
Lo-ke bekungu-Tilda Moyo Kariza Mimba, yena umsakazi odumileyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande Lilala.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Namuhla sihlaziya ukuthi umonakalo odalwe lizulu lesiphepho u-Cyclone Idai eManicaland leMaswingo uphatha njani abesifazana labantwana. Sixoxa lo nkosazana Sele Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Platform for Youth Development. Yena ohlala eChipinge echecheche kuyisigaba seManicaland.
Yazi indlela yokuthi usually vele umuntu owesifazana kungaba lodubo yena vele nguye onenzelwa kakhulu. Uzabona ukuthi emakhaya abaningi, iningi labantu abakhona khona ngapha ngabesifazana, amadoda amaningi baseGoli badinga imisebenzi, badinga ukuphilisana. So udubo lolu lukhangelane kakhulu labomama. Uzabona ukuthi abahamba besiyotshona bedinga ukudla, belayinele ukudla ngabomama. Abantu ababe bebhabhule abantwana abancane ngabomama. Nxa umntwana engela okokugqoka kukhangelane lomama, ngoba nguye oyabe khangela ukuthi umntwana akalokokudla, akalokokugqoka. And then indaba yokuthi ehluphayo ukuthi omama bahamba esikhatini. Abanye omama lapha impahla zigeleze ngamanzi. Okuningi abaselakho. So kuthi ukuthi izimi sanitary ware sebezibona omama abaselayo. Abana izimi zigqoko zangaphakathi. Omama vele indaba le ibambe omama namankazana nabantwana ukwedlula ngathi oba.
Zingabe zikhona inhlanganiso ezibhekana lenhlupho zabo kumbe bonke baphathwa ngendlela efanayo?
Okwangathesi nangombono wami bebephathwa vele ngendlela efanayo. Bengingakaboni inhlanganiso ekhangelane labomama kuphela. Umuntu engimaziyo ubemunye omunye umngane wami ngiyokade ezama ukuthi encedise ephathise omama ngezinto zama-pads and so forth. Inhlanganiso ezinento ezikhangelane lodubo okwakatheso okokuthi bafuna ukuthi benike ukudla, benike impahla, bezame ukudinga abafi. Ingxenye bengaqalisa ukuclear khona lapha, ingxenye bazazama ukuthi bekhangelane labomama.
Kungabe kulabantwana abasele bengalabazali njalo kulabantu ababanakelelayo yini?
I-situation ekhona okwakatheso kakhulu, abantu abangatholakaliyo kakhulu ngabantwana. Yimumo okhona lapha ngoba abantwana abaningi amanzi lawa abuye ebusuku, so abantwana abaningi abakwanisi ukubhukutha, abakwanisi ukuziyela, so abantwana yibo aba-missing kakhulu. Kodwa ye abantwana ukuthi abasela abazali silabo, kodwa abakho baningi kakhulu. Okuyenzakaleyo ukuthi abazali abaningi babaseleyo abantwana bahamba. Kodwa yethu laba bantwana ukuthi basele sebezintandane abasele abazali.
Inhlanganiso yakho incedisa ngani kulolu daba?
Inhlanganiso yethu thina ibe singathi yona ibe yiyo encede ukuhlaba umkhosi ngalolu daba. Besizama ukuthi sicompile ama-reports, sicompile ama-missing persons, sicompile izinto ukuthi bangaki abasabefileyo. Abanye abantu besibancedisa ukuthi bekwanise ukuthola ukudla, abanye bekwanise ukuhamba ezibhedlela, abanye besibancedisa izinto ukuphathisa nje ezintweni zabo ukuthi kube kungathi kuba ngcono ngoba ukufa lokhu kubuye ngendlela engalunganga, bekunzima kakhulu. So thina besizama ukuthi lathi sincedise ngalapho esifanisa khona.
Leyo balaleli ibeyingxoxo lo Nkosazana Sele Nobuhle Mlambo ohlala eChipinge eChecheche esigabeni seManicaland. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Iyalandela ke impumela yomdlalo wePSL. Yebo ke iqembu leBlack Rhinos lidibanele leHighlanders kwaba ngujiki lobhanqa 1-1 eNational Sports Stadium. Njalo kuhlohle uMoses Temera nguBlack Rhinos, loIriel Sibanda nguHighlanders. IChicken Inn 3, iZPC Kariba 1. Labo ke bebese Luveve Stadium, kwathi iMushoani Stars 0, iDynamos 2 eRufaro Stadium. IChapungu yonake le ebidlala leBulawayo Chiefs kube yi 0-5. Ya iChapungu 5 iBulawayo Chiefs 0. Siyabona njalo ukuthi ohlohlele iqembu leChicken Inn ngoAugusto kwahlohla loMunawa kuZPC Kariba, njalo iDynamos bomabili ahlohlwe nguye uMangala. Kwathi ke iHighlanders ke seselitshelile kodwa abaqali besiziba izolo libonile ukuthi iFC Platinum ibe le 2, kwathi Harare City yaba le 0. Mabili ke elinye lihlohlwe nguSadiki, elinye lahlohlwa nguK Moyo. Hayi ke silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.